Olinga lithona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMatabeleland North okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo. Ye, ungasitshela ukuthi umumo umi njani khona ngapho edolobheni leVictoria Falls njengoba sisizwa kuthiwa kuyaphithizela ngomhlangano weZANU-PF?
Ya, umhlangano weZANU-PF uqalise kuthani? Ukufika ama-delegates amaningi siwabone eqalisa ukugcwala edolobheni, but into ongani yahlupha kakhulu esikhathazayo njengabahlali beVictoria Falls ukubana kwaqala kwabuya amapholisa amaningi, ama-CIO amaningi, amasosha amaningi ayiyo ahlukuluza abantu endaweni zokuzinathela, abantu abazihambelayo ebusuku. Uyaphonga ubuze utshayo uphela kuthiwa udinga nuvela ngaphi, and akuse kuyi-curfew engadikleyiwanga ukuthi kungahambi ebusuku eVictoria Falls. Sokusesabeka ngazi ukuthi lomhlangano bona unande ukuzohlukumeza abantu kumbe babuyile bona abantu bezame uzowenza umhlangano wabo. Yinto ngathi sidanisa thina lezakhamuzi zefolos ukuthi hawu kathi phathe ngathi uyebusa ehlukuluza abantu uzokuhamba njani because abantu bokhayisimo bezano phela bekokomparensi kumele abantu bazenzele imisebenzi yabo yansuku zonke kodwa akusasebenzeka abantu bathathela impahla abathengisayo bahlukuluza bayahlaba ngabantu abazithi bengamapholisa yoku-plan clothe sisakwazi ukuthi sokuyimpi yini kumbe sokuhamba njani.
Sizwa kuthiwa abanye abalezindlu bakhweze imbadalo yokuthi umuntu arente, ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokho?
Yeah, I think okunye kungasiloqiniso, okunye kwezinye indawo liqiniso ngoba phela uyabona liphathi iphathi engaselamali. So abantu babevela kwezinye indawo abanezihlobo zabo abahlala lapha eVictoria Falls sebedinga indawo zokulala, yikho abantu labo abanye abangathatha ama-chances ngokuthi khona bababhadalise izindlu zabo kulala kwabo penight. Kodwa thina sikubona kungaba yinto maybe engakhiya ifolosi kuvi aba nemali ngoba nje kusikhuluma kunje so iyakwazi i-tourism lapha eVictoria vela isekho, akuna industry yakhona i-tourism. Khonokho abantu labo nxa bengakhoza bazuza uzindijana uthenga umfuphu yabe ku-right, but abantu bangikhona abaningi abezalo vele ngabantu ababuya benganamali, abantu ababuya bezihluphekela bengalasenti ngoba abantu bathemba ukuthi baza kudla khona bazayenza ukomparensi. Labo abakhulu babo bahlala emahoteleni, but sokhova abaningi abanamali bazihawulela lapho bazinakhela amasensi emabhawala.
Yena uZulu uthini ngomhlangano lo?
UZulu wefolosi kukhanya yena kathabanga. Labanye abantu abeZANU-PF sibaziyo abahlala lapha eVictoria kukhanya abadabanga, bathi akusadabulisi kuZANU-PF because ungakhuluma uyaxoshwa, ungenza anything ozama ukuthi ulombono liqiniso uyahlukunyezwa. Labo ngodwa bakhala ukuthi bahlukumezana kakhulu, yikho sokusenza intshukuntshu yabo abaningi esasibazi hlala labo napha bezano abanye bangabahambi kukhonferensi.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli lonke elindaleleyo ngalesi sikhathi, yimi uThembi Nkosi Sibindi engikhulumayo, abaningi liyangazi kakhulu.
Hayi, lathi sibongile.
Sibongile.
Lo-ke bekungumnumzana Thembi Nkosi Sibindi, umgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMatabeleland North, ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.